Soku izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lechona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 20 kuNhlangula 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
babhadala itheki bakhrede imisebenzi wama-locals. I think indima abayidlala inkulu kakhulu. I think kuqakathekile ukuthi i-Africa generally embrace nje ishaba bebambana ngaso sonke isikhathi, because South Africa be creating employment, umuntu local la yabenefita. So I think it makes a good sense.
Umhlaba unanza ilanga leziphephele ele World Refugee Day lamhlanje. AbeZimbabwe abaphephele emazweni angomakhelwane beqala ngokuthi kabaphathwa kuhle.
Uyakwazi kathi sokuyi-last minute abantu laba ama-RIC partners ngaze kaeizimela voto akuzokubelani akuzokubancedi, ngoba abantu njeke bona sebejwayele ukuthi bazavotela umuntu we-RIC. So into yatiikhaya sizayenza kabi ikakhulu kumaphathi uncube nguye kathi singakhalelanga ukuthi ngathathelwa amasini.
Inkokheli ye-MDC ithi ilandula imbiko ethulwa ngamanye amalunga e-MDC Alliance wona ethesa leli bandla icala lokwahluthunela izihlalo zokuncintisa kukhetho lwetaleli ephalamende. Kwezemidlalo aqhubeka nzima amazwe asezwekazi le-Afrika kumncintiswano we-World Cup. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amazwe omhlaba ananze ilanga leziphepheli ele World Refugee Day namuhla. AbeZimbabwe abayiziphepheli kwele South Africa besithi kunengi abakwenzayo ekuthuthukiseni lelo lizwe, kanti njalo lenhlupho zabo zinengi. Kubika uBenedictine Hlapho eseJohannesburg kwele South Africa.
Isihloko sokuthakazelela ilanga lesiphepheli lonyaka sithi simanda wonye lesiphepheli. Le yinkuthazo yenhlanganiso yezizwe zomhlaba e-United Nations efuna iziphepheli zemukelwe, zinakakelwe, njalo amalungelo azo ahlonitshwe. Lesi sikhalo esifanayo esiphuma kuningi labeZimbabwe abeza kwele South Africa ngezombusazwe kanye lezomnotho. Kuqula labeZimbabwe abaphephela kwele South Africa kulabongikazi, odokotela, omanjinela, otitshala, abaki, abaculi, abayanga kanye lesiphofu. Umgcinihlalo weZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Ngabutho Mabhena, uthi mkhulu umsebenzi owenziwa iziphepheli zeZimbabwe ekuthuthukiseni ele South Africa.
Abanye barana ama-business ikakhulu ehlelweni lolothwa ngama-spaza shops, abanye bayizikhulu zamakampani njalo futhi basebenza lezinkampani ze-government lothwa ama-parastatals, abanye futhi bangomongikazi, bangodokotela. Siyababona abanye futhi bayathengisa emgwaqweni.
Amatitshala wona afike kwele South Africa enza ezibukwayo. Iningi lezikolo ezizimeleyo ezithola impumelelo encomekayo ikakhulu emadolobheni afana le-Johannesburg kugcwele wona amatitshala eZimbabwe. Inxa yokwaziwa ngokusebenza katalala, abeZimbabwe laba yibo futhi abagcwele phambi endaweni zokudlela elizweni jikelele, besebenza njengabapheki lokupha isihambi ukudla. Akusakhulunywa-ke ngabakhi, ngoba phose zonke izindlu ezakhiwe ngobuciko kwele South Africa kunezandla eziningi zeziphepheli zeZimbabwe ebezisakha. Le yinto umnumzana Stan Lovo athi kufanele abo kwele South Africa bayibonge.
Babhadala itheki bakhrede imisebenzi wama-locals. I think indima abayidlala inkulu kakhulu. I think kuqakathekile ukuthi i-Africa generally i-embrace nje ishaba bebambana ngaso sonke isikhathi, because South Africa be creating employment, umuntu local la yabenefita. So I think it makes a good sense.
Ngitsho lasezikhundleni eziphezulu elizweni bakhona. Umnumzana Gabriel Shumba oweza kuleli ebalekela umbuso kamnumzana Robert Mugabe useligqwetha elaziwayo kakhulu emthethwandaba weJohannesburg High Court. Loba kunjalo esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Moses Spana uthi bathwele amagabha avuzayo.
Okwakuqala kwaba nzima vele ukuthi sithole that document ama-Islam seeker kwabantwa bethu sibafundisa kuma-private school ngama-document aseZimbabwe engazi ukuthi igovernment yaseZimbabwe izakwamukela kumbe lapho e-South Africa futhi abasoma-citizen abantu bayahlupheka umsebenzi ayisekho into esihlangana nakhona.
Umnumzana Nkosini Chuma yena uthi laba iziphepheli zezomnotho labo babhekane lohlupho olukhulu kwele-South Africa.
Kwezindawo eziningi kunamalimithi yokuthi ama-foreigners kwezindawo ayifuni, abafuni umuntu mhlawumbe one-refugee paper noba i-work permit. Ezindaweni eziningi kulama-system abasebenzisa ukuthi abafuni abantu bangaphandle abangaka. Endaweni eziningi awukhwalifayi ukuthi uthole izinto eziningi, so kunzima ukuphila kwiziphepheli.
Iningi likhala ngokuthi kuthatha iminyaka efika ichumi umuntu elokhu esamele ukuthi isicelo sakhe sokuphephela sihlolisiswe. Kulabanye njalo abathi iziphathamandla zikahulumende esemahofisini eziphepheli ziyenqaba ukwengezelela isikhathi nxa ungaphathanga imali yesibumbathiso. Kodwa umqondisi wogatsha lwendaba zasekhaya umnumzana Mkhuseli Apleni uthi kulo mthetho osuse ezandleni zikamongameli welizwe abakhangelele ukuthi nxa ungavunyelwa uzenqabela inhlupho eziningi ezibhekane lokuphiwa imvumo zokuphephela.
Lo mthetho usupasiwe ePhalamende okwamanje usukomangameli ukuze awemukele. Angavele awemukele, sengiza kwenelisa ukuya emankampanini amagqwetha. Ngiqashe amagqwetha ahluze zonke izicelo esezilinde ukwedlulisa amalawulo. Le yinto esikhangelele ukuthi ingathatha iminyaka emithathu.
Umnumzana Plan uthi kwakhathesi iziphepheli kule South Africa zifika izinkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000. Phakathi kwaleli nani uyavuma ukuthi abedlula izinkulungwane ezilikhulu kubo 100,000 sebelinde isikhathi sedlulisa amalawulo bemele ukuthi izicelo zabo zokuphephela zilungisiswe. Kodwa ke uthi uhlupho olukhulu ukuthi iningi labadinga ukuphephela laba kakusizo ziphepheli zoqobo kodwa ngabantu abazodinga amadlelo alihlaza. Ngokwesinqumo senhlanganiso ye-United Nations, isiphepheli kufanele kube ngumuntu obalekela izweni lakhe ngenxa yokuhlukuluzwa kwezombusazwe loba ezokholo. Ngamelestudio 7 eJohannesburg kwele-South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Kwele Botswana khona iziphepheli zeZimbabwe ezihlala kulelo lizwe zikhonona kakubi ngesimo esilukhuni enkambeni yeDugwi zisithi zibulawa yindlala kanye lomqando. Lokhu kuza ngesikhathi ezinye iziphepheli seziqale ukuphindela ekhaya ngemva kokutshelwa nguhulumende ukuthi kumele zibe seziphumeza phela kwele Botswana kusiyafika mhlaka 31 kumpalakazi lonyaka. Kubika intathelizindaba yethu uMartin Ngwenya.
Kuleziphepheli zeZimbabwe esiphose sifike amakhulu ayisikhombisa 688 esenkambeni yeDugwi engaphandle nje kwedolobho leFrancistown. Iningi labaleka emakhaya ngesikhathi sokhetho lokudinga umongameli weZimbabwe ngomnyaka ka-2008 lona olaba lodlakela olumangalisayo owagcina abanye belahlekelwa umphefumulo. Ngemva kweminyaka edlula amachumi beseBotswana, uhulumende weBotswana uthi kasenelisi ukubagcina njalo ekhaya akusela simo esibi okokuthi iziphepheli sezingenelisa ukuphindela. Inhlanganiso ebona ngesiphepheli umhlaba wonke ejikelele e-United Nations High Commission on Refugees, UNHCR, yabika nyakenye ukuthi izakwehlisa imali enika amazwe agcina iziphepheli okwadala ukuthi eleBotswana lithi lalo alisenelisi ukugcina iziphepheli eziningi. Abe Zimbabwe nabeNamibia babonakala beyingxenye yeziphepheli okumele ziphume enkambeni yeDugwi ziphindele emazweni azo. Esinye isikhulumi seziphepheli zeZimbabwe umzana wasuchibi utshele iStudio 7 ukuthi abanye sebeqalile ukuphindela ekhaya noma nje khonona ukuthi imali abayithwayo iyohambo inlutshwana.
Kunsa njalo nje abanye ama-1-1 sebuyele ekhaya. Babuyele ekhaya i-voluntary repatriation le, but I saw voluntary repatriation to me vele i-deportation because unikwa $100 bekuchiye bhoda mawuhlala kachana njengemtare awufiki $100 mali encane kakhulu ukuthi awufiki ngokuthola into zakho.
Uthi isimo enkambeni asilula iningi libulawa yindlala ngoba kuthatha isikhathi ukuthi ukudla bekuthole.
Azimanga kahle lapho enkambeni eDugwi la ukudla kwesinye isikhathi isikhathi 2 months singakutholanga kulendlala umqando lo lenguba silazo sale sabuya lapha sibuye lapha ngo 2004 besinganikwa ingubo sinikwa amalembu lawa namalembu yakwazi amalembu kuyagodola kuyabanda abantwana abancane hey kuzisho usizi
uThibi uthi okwenzakalela isiphepheli zeNamibia zona ezabaleka isicindini seCaprivi kuyeza nakubo abeNamibia laba baphiwe inyanga ezimbili kuphela ukuthi baphume baphele eBotswana amapholisa ebophe labo abazame ukutshengisela eHaburoni kuyonale iviki
into enye futhi ukuthi amaCaprivians amaNamibians kathesi kuthiwa babuyele ekhaya futhi sebenikezwe isikhathi esingange 2 months kuphela babe sebengekho kuration abantwana babasebekhitshiwe ezikolo kuthangisi zile ukuthi babaphuthile khona ngale eHaburoni lapho ababekhona bezama ukutshengisela bababambile bababisele eduku akula muntu vele ongakunika ichance yokuthi ukhulume so khonoku kuyasifake ukuthi ukusihlakaniphisa ukuthi lathi sihlale silungiselele ukuthi vele kuzaba sokuyithi
umphathintambo obona ngendaba ezenzakala phakathi kwelizwe leZimbabwe udokotela Obert Mpofu utshele iStudio 7 lamuhla ukuthi uzaqhubeka ekhulumisana lohulumende weBotswana ukuze babone ukuthi isiphepheli zeZimbabwe zenelisa ukuphuma kuhle ilanga elabalabekwayo lamhla ka 31 Mpalakazi lingakafiki umpofu uthi abanye sebeqalile ukuphindela ekhaya noma nje bona befisa ukuthi abantu baphindele belixuku hathi kanye ngingumathini ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana
ukuhlaziya indlela iziphephele ezivela kwele Zimbabwe eziphila ngayo kwamanye amazwe sixoxelo mnumzana Butholezwe Nyathi umgcinisihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-Migrant Workers Association South Africa
ngiyabonga umsakazi ba nami emoyeni ukuba isiphephele direct achembelela kakhulu ngendlela esesibone abantu bephathwa ngayo kakhulu lapha le-South Africa ngithi mina nje kumazwe ase-Africa ngenxa yokuthi amazwe amaningi ahamba asayina zonke lezi zivumelwano kodwa nxa sekuza esikhathini sokuthi kufanele benze lokhu abakusayinela phansi sibona umahluko omkhulu kakhulu
ungathini ngezisebenzi zeZimbabwe ezikhona ngapho kwele South Africa?
Ngizibethe kunzima kakhulu ngoba into ekhona engenzakalayo ukuthi abaqhashi abaningi bathatha izisebenzi eziya ngaphandle kwele South Africa njengabantu aba-desperate abangathatha noma yini ukuthi bephile sibona kakhulu ukunyembezelwa nokuhlukuluzwa kwabantu nokuqhilwa kwabantu yenza umuntu uzelapha ngenxa yokuthi ubalekele ezepolitics ubalekele eze-economy kuyafana bedewethu ngoba i-South Africa ayifani neti namanye amazwe lapho ukuthi uma umuntu efika efikele khona ekehlale enikeze i-government enakekele i-government ukuthi uma efika njela ufake nomhlinde eziphambili ukuthi kuzodlani so-ke abantu bagcina nje bethatha noma yiphi umsebenzi esenza noma yini ukuthi ethole imali esiphephelezinga so bonto ahlukuluza nje iyaprovide emthembe
abalencwadi zokuhlala kulelo lizwe ngokusemthethweni-ke lezokusebenza bona bengabe bengcono yini kulalabo abangalalutho
kuyafana ngoba bavele bebheke nje begqele ukuthi umuntu ubuya ngaphethi yabona abantu balapho i-South Africa basa into esibiyaziti-kite of activism abatholerethi kukuhlukuluzwa i-background yethu yiliyana elokuhlukuluzwa kube yinjayo kube yinto ebayijwayelayo so ukuhlukuluzwa kwenziwa abantu lapha wenza umuntu lamaphepha wakanamaphepha kugcina ngezokufana
umnumzana Butholezwe Nyathi ngomgcinisihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-Migrant Workers Association South Africa ubexoxa ecingweni lo sithandekile mhlanga ekhona le kwele South Africa Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa liyakulandula ukuthi lihluthunele amanye amabandla akumanyano we-MDC Alliance izihlalo okwakuvunyelwene ukuthi azancintisa kuzo kukhetho oluzayo. Ingcwethi kwezombusazwe zithi akuzimangalisi ukuxokozela osokuqhamuke kulumanyano. Kubika uMavis Gama.
Iningi lamabandla akumanyano oweMDC Alliance afana labo Transform Zimbabwe ekhokhelwa ngumnumzana Jacob Ngarivume, ele People's Democratic Party elikhokhelwa ngumnumzana Tendai Biti, kanye lele MDC elikhokhelwa nguProfessor Welshman Ncube asola umkhokheli weMDCT umnumzana Nelson Chamisa embeka umlando wokuphambuka kulokho abavumelana kikho. Kodwa umgcini sihlalo weMDC Alliance umnumzana Morgan Komichi uthi akusiqiniso lokho okuchiwo yinkokheli yamabandla la. Okukhona uKomichi uthi yikuba kwangeniswa amalunga alesisindo kulezo zigaba lamaward ngenjongo yokuthi banqobe ukhetho lukantulikazi 30.
We effect the changes in Mazwesa.
Abethu asebakhethayo ebandleni bebegcine ukwedlula abalethwa yi-alliance. Saguqula lowo owayekhethiwe ukuba amele isigaba seMazowe South lapho kwakukhethwe khona uFaith Chakwela eMazowe West, bekulo Tamari Chimanzi kuthi eMazowe North kwakubekwe uTinashe Muchuri. Laba bantu kabaziwa nguZulu wakulezo zigaba, ngakho belifuna senzeni singene kukhetho labantu abangaziwayo? Lifuna sithabisa abantu abalutshwana nje kumbe sithabisa abantu bakuleso sigaba? Kungakho senza leyo nguquko isenzayo.
Kodwa ingcwethi yezicubungula ezombusazwe zithi akumangalisi okwenzakalayo kwe-MDC Alliance. Omunye walezi ngcwethi ngumnumzana Bekezela Gumbo osebenza ephansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ZDI.
Indaba leyi esisenzakala ku-alliance ukuthi abantu i-MDC kaChamisa isinjani sithatha isijwamula amasithi ithathela ama-alliance members, indaba mina engayibona kudala lokuthi izayenzakala. Ngenxa yokuthi uyakwazi ukuthi kathi sowi-last minute abantu laba ama-alliance partners ngaze xasha ukuthi senizimela kubodwa asuzokubelani asuzokubancedi ngoba abantu vele bona sebejwayele ukuthi bazavotela umuntu we-alliance. So into kathi ikhaya ukuthi izayenzakala ikakhulu kumaparti Ncube nguye kade singakhalelanga ukuthi ngathathelwa amasithi. But laba abanye esikhangele ukuthi ngakwenza ngoba one abantu bakhona akula kumbe singathi le yi-constituency yakho layo sithi ukuthi nxa singamthatheli akula lapho njani uza compete akula. Into kade siyikhangelele nalo ukuthi ingayenzakala especially ngomuntu nje ochamisa songani ufuna ipower kakhulu.
Ingcwethi zithi kodwa ziwelelana lokunye kokwenziwa ngabe-MDCT ngoba kungasizi lutho ukuthi kuyiwe kukhetho kubekwa abantu abazamela i-alliance bengaziwa nguZulu njalo abangasoze balunqobe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Ku-Livestalk kuhlelo lwe-Diaspora Forum lamhlanje sikhangela impilo ephilwa iziphepheli zeZimbabwe kwamanye amazwe afana le-South Africa le-Botswana. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Indonesia selikhethwe ukuba lilunga lekhansili yezomvikela kumanyano we-United Nations okweminyaka emihlanu elandelayo. Leli lizwe liba lilunga lamazwe abalisa ele-Germany, South Africa, Dominican Republic, le-Belgium. Inkampani ye-Schweppes Zimbabwe ithi isiphendukisa inamnete lemazowe eliyisitapitapi ngemva kokukhonona kwabathengi Vesithi inamnete elilechukela ephansi eliqale ukulungiswa yinkampani le kunsukwana ezedluleyo bebengalithakazeleli. I-Schweppes yona esebenza iphansi kwenkampani ye-Coca-Cola ibingasathengisi imazowe elechukela enengi ejayelwe ngabantu ngoba isithi inamnete leli lilakho ukubangela imikhuhlane echukela efana le-diabetes. Ngalokho ibisithengisa inamnete elilechukela eliphansi kuphela. Kodwa uZulu uvuke ubhova wakhonona kakube esithi inamnete elitsha leli kalifuni ngoba lingamnandi. Lokhu kwenze inkampani le yazisa namuhla ukuthi isiphendukisa imazowe yesitapitapi. Kodwa ithele elechukela eliphansi izaqhubeka ithengiswa layo ukuze abantu bazikhethele. Sixoxele ngcwethi kwezokudla umnumzana Romeo Pepe sambuza ukuthi ubona njani lolu daba.
Imazowe ibe lecebo elihle kakhulu lokuthi ilondoleze impilakahle yabantu ngoba lezi nsuku ichukela ingeyinye imbangela yokuthi abantu bebe lemikhuhlane eminingi ebakhathazayo ebalelisa sugar diabetes, imikhuhlane yenhliziyo, imikhuhlane ye-BP. So ngenxa yokubana abantu abaningi banatha imazowe almost on a daily basis nje kaningi kaningi ngelanga, ichukela lilaphana lilimaza kakhulu i-health yabantu. Lama-organizations amaningi umhlaba wonke jikelele avumelanayo ukuthi abantu impilakahle yabo ibe ngcono kumele ichukela lehlise. And ngiyakukhola ukuthi i-Schweppes kade ilandela yona leyi advice, especially ama-organization anjenge-World Health Organization babakhuthaza kakhulu ukuthi impilakahle yabantu ibe ngcono ngoba imikhuhlane ekhona lezi nsuku ngenxa yechukela ilokhu isiba mningi, abantu abaningi bagula kubangelwa yichukela. So icebo lalo licebo elihle kakhulu.
Abantu bona balolwazi olwaneleyo yini ngengozi abazifaka kiyo ngokudla ichukela eliningi kumbe ngokunatha amazowe la ale chukela eliningi? Nanku phela bayala leli elile chukela elincane.
Hawu, ulwazi lulutshwane ebantwini ikakhulu nge-aspartame. Kube labantu abaningi abajikela i-information eningi kuma-WhatsApp laku-Facebook bekhuluma ngokuthi i-aspartame le iyakhoza i-cancer, iyakhoza imikhuhlane enje enje. Abantu abaningi bayethuka ngoba abantu ulwazi abalali ukuthi vele i-aspartame yena iyinto eme kanjani. But yona vele i-aspartame yinto elingisiweyo, yalingiswa ngama-scientist and yatestwa ngama-organizations amaningi abalolwazi ukuthi kumele isebenze njani ebantwini. Amanye ama-website akhuluma kubi ngamanye ama-components bahle bagcona bagcona abantu bayithuka bahle bathi hayi sesifuna imazowe yethu endala, but ulwazi abantu bengelalo.
Abanye bacabanga ukuthi ichukela elikumazowe leli elimnandi kakhulu bathi naturally ichukela yama-orange vele i-healthy ilempilakahle elungileyo ayilankinga. Kunjalo
kungananzeleka ekubhale 50% orange juice, but i-sweetness yona leyane ku-orange ayeneli ukuthi imazowe ibe sweet ngendlela ye-sweet ngayo. So ukuthi kudayiluteke kuya-edwa enye ichukele ukuthi ibe lokumnandi kunaka, ayisuke ukuthi i-natural sugar yodwa, hayi.
Umnumzana Romeo Bebe yingcwethi kwezokudla sixoxela ekobulawayo. Umkhokheli webandla le-Alliance for the People's Agenda umnumzana Nkosana Moyo namuhla wethule ugwalo lwezithembiso athi uzazenzela uZulu alubana ethe wanqoba kukhetho lokudinga umongameli. Kubika uGibson Bebe.
Ekhuluma emhlanganweni wokusungulwa kogwalo lwakhe lwezithembiso lwalokho azakwenzela uZulu angamkhetha, imanifesto umoyo uthi abantu beZimbabwe sekumele bavotele abantu abalolwazi hhashi abangane babo lezihlobo. Umoyo owake wasebenza kuhulumende weZANU-PF wazise ukuthi ngakulantu ezatholakala kubandla leli eselele minyaka libusa ngoba ilizwe leZimbabwe lingasafuni abangane lezihlobo. Uthe abantu beZimbabwe kumele baguqule indlela abacabanga ngayo nxa befuna ilizwe lithuthuke.
Ngikukhuluma lapho ngitshela abantu ukuthi ngasikhangela ukuthi livele lisho ngalilungisa kanjani. Singakhangeli ama structures engawo wathi wona ama physical structures kuphela. Kumele sikhangele ukuthi thina ingqondo yethu kade sisebenza kanjani njengabantu. Ukufa kwelizwe okuningi kade sikuse ngqondweni yethu. Kumele sikhangele ukuthi sicabanga kanjani, sihlala labanye abantu kanjani, singakazi isiphi ngokuyadinga uncedo olusuka kwamanye amazwe. Kumele
ekhuluma ngohlupho lwenkohlakalo oluselizweni umoyo uthi iZANU PF kayisoze yaluqeda lolu hlupho ngoba inkokheli yaleli bandle kuyiyo ephatheke kulo.
Ngaqalisa ngento yama-parastatals. Into esikuleli ilizwe lethu lama-parastatals wona lawo yikuthi sifaka abantu abangakwazi umsebenzi emsebenzini wakhona. Nga kumbe ngabantu abakho kumbe ngabazukulu besibanika umsebenzi abangawaziyo. Nga sifuna ukuthi ama-parastatals ethu asebenze kuhle, kumele sidinge abantu abakufundelayo lokhu esifuna kwenziwa. Ya? Into ye-corruption. Simele sivele singayivumeli ukuthi ibe khona. Kumbe nomntanakho angayenzi corruption, kumele umeke la ejele ukuthi lizwe lesilungisele.
Omunye okhulume embuthaneni wokuthula kwemanifesto apha ehlangothi lwabatsha unkosikazi Nobuhle Nyamanza uthe abasakhulayo kumele bazi ukuthi ikusasa yabo ime ngaphi ngoba kuyibo abasenkingeni ngodubo oluselizweni.
Mina my biggest challenge ngokuthi in the next 5 years ngiyabe ngingathi I'm 73 ngiyabe ngizaphela in the next 2 years ngikhangelele ukuthi ngivote ozaletha i-rehabilitation ozazibusela back to the world stage ngakusazakala khona e-Zimbabwe.
UNyamanza ugcizelele ethi umoya nguye kuphela ongakhulula ilizwe leZimbabwe ekunzimeni elikibo ngoba eseneminyaka eminingi esebenza nenhlanganiso ezulunzisa inotho yamazwe omhlaba. Ibandla le-APA liyancintisa kukhetho lolonyaka lokudinga umongameli namalunga edale lephalamende kodwa abantu abaningi abaliboni njengebandla elilosekelo olungenza lisuse iZANU PF embusweni bethi umoyo ungusomabhizimusi wazini ngezombusazwe. Omunye okade esemhlanganeni lo umnumzana Thinashe Jongwe uthe okuhluphayo ukuthi abantu beZimbabwe abavoteli inkokheli ngekukhulumayo kodwa ngokwazakalayo ngayo.
Sanamoyo wesayimzile wonke okhulumayo imanifesto yakhe ngibalile ezani yonke ngiyayazi ngayibala le MTC ngiyazi. Abantu abaningi ngibuza abatshena bembuza khona ukuthi bo-Twitter and social media but into engingayitshela abantu ukuthi yithi thina esimvotelayo ukuthi awini uNkosana Moyo ufakwa yithi ukuthi abe ngupresident and kusukela namuhla ngizaqalisa ukutshela abantu ukuthi uNkosana Moyo kumele simfake e-State House ngoba nguye umuntu esimfunayo, is the right candidate esiyifunayo eZimbabwe.
Abanye bacabangela ukuthi ibandla leli lingaba lesabelo esithile samavoti kukhetho njengalokhu okwenziwa libandla likaSimba Makoni ngomnyaka ka-2008 lona elathola amavoti ayisilinganiso sokuthoba mina 2.8% okuthi ngalalibambelele likamnumzana Morgan Tsvangirai elathola phose amathumi amahlanu ekhulwini 47% ngabe lanqoba ngesilinganiso esingathandabuzwayo kwavimba ukuphindwa kokhetho lwe-runoff. Ngimele isitho 7 kuseHarare ngiuGibson Bebe.
Siyabonga jaha elidala. Likhumbuleke zihlobo zami ukuthi uhlelo lwe-Live Talk luyalandela kumzuzu emibili elandelayo. Lilo Blessing Zulu lo Sithandekile Mhlanga lapho abazaphatha khona udaba lweziphepheli. Njengoba lamhlanje nje kulilanga leziphepheli i-Refugees Day okulilanga elinanzwa emhlabeni jikelele lizakhumbula izizalwane zeZimbabwe zisabalele zigcwele yonke indawo emazweni afana lapho Botswana, kwele South Africa, Zambia, Mozambique, Britain, America khonapha sikhona lathi. Yiloke udaba esiluphathayo ku-Live Talk lamhlanje kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Ibandla le-MDCT elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa liyakulandula ukuthi lihluthunele amanye amalunga e-MDC Alliance izihlalo. kwanele olivalelisayo ngontungami lenkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotendane kuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.